kusibonisa ukuthi iAfrica kayibambananga ngendlela izinto ezenzakala ngayo eAfrica akutshengisa ukuthi ingqubekela phambili izaba khona ngesikhathi esifitshane sizayo kuzathatha isikhathi eside okuyinto lokhu ngoba ababambananga abantu laba bengabambananga benjalo bezinkokheli zeAfrica kumele sibe kwazi ukuthi uhlupho lweAfrica olunye lukhona lubangelwa zindimi abazisebenzisayo ngoba abakhulumi ngolimi lunye laba bantu inqabe seParliament laphana angazi kumbe abantu bake bathola ithuba lokuthi bayilandelele iParliament esingathi ngesilungu ama proceedings eParliament bengiwalandelela kakhulu ngabona ukuthi khona okuyana ukuthi bakhuluma ngendimi ezehlukeneyo omunye ukhuluma isFrench omunye ukhuluma isPortuguese omunye ukhuluma isiNgisi uyabona ukuthi uyezwa ophendula isiPhuthukezi ephendula lo okhuluma isiNgisi lalo ukhulume isFrench ukuthi vele indlela abaphendulana ngayo ingane kayila kuhloniphana futhi bengazwani zindimi zonke ezingasoze Africa ezingezokuza khona ukuyana yikho kubangela ukuthi Africa vele ibe lohlupho olukhulu bese kusiza linto yokuthi pho lo ongaba enguye oyabe khokhela iParliament bangavotelwa njalo kungenziwani ngoba kuhlala kuluhlangothi lunyelwe Africa olusolube lenkokheli ezimbalo ngibona ngani into ekhulunywa ngama parliamentarians awe Southern Africa yindaba eqhakathekileyo ukuthi bakwenze khona kwezingathi ngesilungu phecelezi yi rotational leadership kurothethwe wenzela ukuthi inhlangothi zonke zeAfrica zanelise ukuthi zibe lethuba lokukhokhela iParliament ngibona ngani kuyinto enhle leyo akusonto embi
sibone uMalema sethusela ukubulala ilunga leParliament lakwelemali kodwa uthe sechasisa yena uMalema njalo wathi lelo lunga iyilo eliqale elathi lizambulala yena obesephindisela ungathini ngalokho
manga ukhangelisisa ekuqala ngikuthethe njengokuthi abantu laba bonke bakhuluma ngendimi ezehlukeneyo ezingasindimi zabo alobumalema kade nga ekhuluma esebenzisa ulimi lwakhe olomdabuko wakhe angithembi ukuthi bengabe zasebenzisa igama elinjengokuthi ngizakubulala ngilethemba ubezabe ezadinga indlela yokuthi ube kuyikuzonda ngoba bekhanya bependulana kubi bekungela kuhloniphana wasesebenzisa isikhiwa ngesilungu manje sesithi I will kill you usokuzwakala kulesi sindwe esikhulu ukuthi umuntu lo ufuna ukuba ngumbulali ufuna ukubulala omunye kodwa eqinisweni angiboni ukuthi uMalema ube kukhulumele kutheni ngokuqotho ufuna ukumbulala umuntu lo ube kukhuluma kuyindlela ezama ukugcizelela umfutho akade lawo ngento kade senzakala ngoba lalowo kade emphendula njalo uMalema la ube ngokuqondileyo ngokuqinisekileyo ube lento kade ikhulunywe bezwakala sibile khulume chinge siyale